Umsakazo we-Studio 7 wethekelele inhlanganiso ye-Victoria Falls Anti-Poaching Unit le-Victoria Falls Wildlife Trust ngenhloso yokuzwisisa inhlelo zemvelo abazenzayo esigcawini se-Wange West Constituency, lapho abaveze ukuba okwalezi nsuku bamadasa ngokulwisana lengcingo kanye lezilarha ezihamba zigxunyekwa lapha lalaphaya zithiya inyamazana ikakhulu esihonqweni seZambezi National Park. Umholi we-Victoria Falls Wildlife Trust, uMnumzana Roger Parry, owasungula lenhlanganiso ngomnyaka ka-2008, uthi badobha imijibila efika ikhulu ngenyanga, njalo ngeviki balapha inyamazana ezehlukeneyo ezisuka zikhanywe, kodwa ezinye zitholakala zibanjwe zafa.
Thina ngomnyaka silapha ezidlula ezingamatshumi amahlanu. Lokhu kusitsho ukuthi iviki ngeviki esibhedlela sethu silapha elingazwe imijibila le. Ngesikhathi se-COVID-19 sasilapha ezifika amatshumi ayisitshiyagalombili. Eziningi zakhona kuzindlovu lenyathi.
UPhari uthi indlovu eyodwa idinga imithi yokwelatshwa engafika amakhulu amahlanu amadola eMelika. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Victoria Falls Anti-Poaching Unit, uMnumzana Nathan Webb, uthi kunsukwana ezedluleyo badibane lenyamazana ezehlukeneyo zifele emjibileni. Wengeze njalo ukuthi indlovu ezimbalwa lazo sezalimala imboko lamasondo sibisenyathi. UWebb uthi amajambo ebutho labo elibalela amadoda alitshumi nanhlanu athungatha ebusuku lemini phakathi kwamahlathi.
Kuthatha isibindi ukwenza lokhu ngoba uyadibana labazingeli laba behlome ngembhobho, imikhonto kanye nezinye izikhali.
Ngobunzima bomsebenzi lo, yakenye inhlanganiso le yafelwa ngelinye lebutho elahlaselwa yindlovu ekuthungatheni lokhu. Uthi kodwa lokhu akuzange kubamise enjongweni yabo yokulwisana labazingela ngokungekho emthethweni. Esinye isakhamuzi sehlanganani, uMnumzana Musa Ndlovu, uthi ubudlelwano nje phakathi komuntu lenyamazana bumunyu, ngoba lazo zibulawa nje, lazo ziyabulala, zibhidliza njalo izifuyo lezilimo.
Kwenza nxa ngibona inyamazana sembona isitha, ikanti-ke noma zingasidlela kodwa ngikwazi ukuthi kule nzuzo vele engizuzayo lami yabe ngithatha ngokuthi inyamazana yami.
Izakhamizi lezi zithi ukuze kube nganeno bafuna ukuphiwa amandla nguhulumende kunzuzo yalezi nyamazana, i-quota system, ukuze labo abadlelweyo bakhokhelwe. Kubuye njalo kufakwe imingcele ehlukanisa abantu lezihonqo, kodwa lokhu uhulumende kakakuthatheli inyathelo. Njengenhlanganiso, uPhari uthi sebe le nhlelo abazisungulayo ukuzama ukuphathisa izakhamizi ukuthi zithole inzuzo ezifuyweni zabo ehlelweni lwe-Heading for Health, lapho abazaqhatsha abelusi ngendlela zokuvikela ukuthi bangadlelwa izifuyo emadleleni izilwane zithole njalo ukulatshwa lokudijiswa ukuze nxa sezithengiswa zibe lentengo ephezulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginokuthaba Dlamini.